kati sendaba ku VOA Ndebele.
Alingali vuka njani mthwakazi omuhle walamukela emsakazweni we studio 7 ngolesithathu mhlaka 2 kumfufu 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje usomlomo wedalela eParliamente uthi yena amalunga eMDC aphume edale izolo ukukhuluma umongameli Mnangagwa azajeziswa ngokungabhadalwa okwenyanga ezinhlanu ezilandelayo.
Isikhathi sesifingo sisigumisane umlotha. Njalo uma sigumisana umlotha, azidingi yena ozazigumisa umlotha ongelahlanga ngothi alibambileyo. Ukwenza ukuthi silungiselele ilizwe ngoba abantu sebedubekile.
Abanye bathi ukuvalwa kwama-akhawunti abantu kade besenza umsebenzi wokuthumeza imali nge-EcoCash kulungile ngoba abantu laba bebehuquluza inotho yabantu.
So mina ngicabanga ukuthi icebo elihle lokuthi uhulumende amise. Kumele sicacisele ukuthi ama-cash in cash out kawaphambanisi inoma ama-transaction esijayele ukwenza ukubhadala nge-EcoCash ama-bill akhona.
Abakumsebenzi wokwemba ilitshe eliligugu idayimani bakhala ngokuvinjwa kokuthengiswa kwawo kwele Melika elithi alithengi idayimani eligejwe ngabantu ababanjwe ngamandla.
Okwethulwe uhulumende we-America is unfortunate, but esingakutsho ukuthi sibakhuthaza ukuthi nabacwayisise bathole okuliqiniso okwenzakala emarangi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7.
Ina njengebandla.
Amalunga ebandla leZANU-PF edalela eParliamente akhuthaze usomlomo wedale ukuthi ajezise amalunga ebandla leMDC aphume edale izolo kukhuluma umongameli Mnangagwa ngokuthi bengabhadalwa okwenyanga ezinhlanu ezilandelayo. Yena usomlomo umnumzana Jacob Mudenda ubikwa laye evumile lokhu wathi bazajeziswa ngokungabhadalwa imali zabo zama-allowance okwenyanga ezinhlanu ezilandelayo. Umgcinisihlalo webandla leMDC uNkosazana Thabita Khumalo wethulele intatheli zindaba izizathu zokusuka kwabo edale ngesikhathi Mnangagwa esethula umbiko wakhe ophathelane lesizwe i-State of the Nation Address. Kesizwe amazwi akhe.
Mina njengebandla leMDC likhokhelwa ngobaba u-advocate Nelson Chamisa. Sithi u-Emerson Mnangagwa kasimthathi njengenkokheli yakuleli lizwe ngoba wantshontsha ukhetho ngoJulayi 2018. Yebo naye wantshontsha. Kuqakathekile ukuthi angadlalisi isikhathi sabantwana baseZimbabwe ehlala ePhalamende ekhuluma ngekusasa yethu. Wena khona ikhathesi yethu isithwalela ubhulu. Sihimbu ya ngoluthi yene khona sesifikile isikhathi ukuthi kakachiye ukuthabisa abanye abantu abangenamsebenzi ebulala abantwana baseZimbabwe. Isikhathi sesifikile sesigumisane umlotha. Njalo uma sigumisana umlotha, azidingi yena ozazigumisa umlotha ongelahlanga ngothi alibambileyo ukwenza ukuthi silungiselele ilizwe ngoba abantu sebedubekile.
Lo ke ngumgcinisihlalo webandla leMDC uNkosazana Thabita Khumalo ekhuluma lentatheli izindaba izolo phandle kwedalela eParliamente eHarare. Siphinde saxoxa lengcwethe ecubungula izombusazo omnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngokwenziwe libandla leMDC.
Hayi, ngxenye siphila kwelinye ilizwe ngoba kwiZimbabwe endihlala kiyo kwezomnotho sibili sithwele nzima. Asikaboni izithelo zokuguquka zomkonomi, izinto zinzima, imali ayitholakali, izinto ziyadula, akulamsebenzi. So izithelo zangkhona sikaziboni njengezakhamizi zaseZimbabwe. Angazi ukuba nomongameli kade ekhuluma ngezithelo ziphi, ngoba izithelo ezikhona khathesi sibili hayi khwanyazani izithelo ezingajayelekanga sibili. Izithelo zokungatholakali kwamsebenzi, izithelo zokudula kwezinto, izithelo kokonakala nje kwezomkonono. Sikubonayo kwakhathesi. So kukhona lokhu kutshengisela ukuthi laba basibusayo ababoni ukudubeka kwabantu abababusayo.
Hello ke ngumnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo, ingcwethi ecubungulayo zombusazo, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwaBulawayo. Iningi seliveze imbono ehlukeneyo ngesinqumo sebhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe sokumisa indlela yokuthumelana imali lokuthengisa okuthiwa i-cash in, cash out. Lolu daba soluphikiswa emthethwandaba yenkampani ye-Econet esetshenziswa ukuthumela lokuthengisa ngabomakhalekhukhwini. Esethula umbiko wakhe we-State of the Nation Address izolo, umongameli Emmerson Mnangagwa uthe uhulumende ulobufakazi bokuthi kulohlupho lwemali elizweni njalo uzaluqeda ngenhlelo eziningi ezigoqela ukulwisana labakhwezela ukumemetheka kwalo besebenzisa umkambo wensitha. Umnumzana Albert Mhlanga, ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC, utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi inyathelo le-RBZ lizabangela ukumemetheka kokuswelakala kwemali yokusebenzisa okuvele kubhahile elizweni.
Ngoba ngathi uyakukhangela indawo eziningi baye befuna i-cash. I-cash ibhenki vele kayilayo. So uyesusithi iswipe. Iswipe isetshenziswa ngabantu abalama-bank account. Abantu abaningi abemakhaya labantu nje jikelele abalawo wona ama-account ema-bank ngoba kula mali abayigcina ebhenki. So i-cash ibiyiyo indlela athi inceda phose wonke umuntu. Kuthi ngingaqhatha nje umfana wami enkomo ngimthengele ifoni ayirejista sengingamthumezela imali. Konke lokho kuyabe sokuvaliwe. Lokhu abakutshoyo kabalwi lo strive masiyo kuphela. Balwa lo Zulu, balwa leZimbabwe, balwa nabantu beZimbabwe. Yikho ke leyo mpi abasoze bayiwine. Ekhothi sigangelela ukuthi akulasizathu abangasitsho ukuthi abe ikokheshi baphambanisile ngoba imali kayisibo ayihlale khona ngale kubo kwabe ikokheshi. Imali ihlale e-Reserve Bank. Bona okwabo yokuthi besithumelezele nje imali basincede, basinceda actually bonke, banceda le-government engela mali. Kodwa nxa kuthiwa bami mbona ngani bamisa iZimbabwe.
Abantu bekubasebenzela ukuthi kube lalolu hlelo.
Singatsho ukuthi bekubasebenzela, besokuyiyo impilo yakhona. Impilo athi sesiphila ngayo. Lokhu ukuthi bakuvalele labo abangani babo, abakwazi ukuthi ngabangani babo abaziwa ngamabizi ukuthi hayi umuntu othatha imali ekwenza khona okungubani, bayabazi ababangaki, bambalwa. Yibo okufanele ngabamisa bona bavala ama-account abo. Kodwa nje zothiwa avaliwe nje ubona nje ukuthi hayi nxa uthe wakhangela ama-business abawasebenzisayo esiwaziyo ayaqhubeka njengani kule account evalwe esizweni. Kube sokungani nje lizaba nje lokuthi hayi kukhona i-government ekwenzayo kungela nto eyenzayo. Kanti anti sonke sithenga imali, anti siyithenga ebantwini esibazi, kababophe bona. Ngoba kuphakathi kwayena lowo onguye okhesha imali lalowo onikwa imali. Ukuze laye athole i-cash ayedinga lapho angakudinga kwe-business ubeyithola khonapho. Futhi ukuthi baza kustopha njani kangiboni, ngoba kulenye i-alternative ezaba khona ukuthi sithintane imali ngaleyo ndlela.
Hello ke ngumnumzana Albert Mhlanga, ungusomabhizimusi njalo yesiphathamandla sebandla le-MDC. Ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekwaBulawayo. Siphinde saxoxa lomfundisi Angleston Sibanda olwela ilungelo loluntu, yena othi kungani ochasisa ukuthi kungani ukumiswa kohlelo lwama cash in cash out okwenziwe nguhulumende kulinyathelo elihle.
Njengomuntu kukalutshwane ukuthi ngenze i-cash out, ngoba i-cash out yakhona babe bengelayo laba abantu abenza i-cash in cash out. Nxa belayo i-cash yakhona bebethengi babe bekuthengisela ngenkalakatha yemali bathi i-percentage. Abanye bese betshaya o-60%, abanye betshaya o-70%, ongakuthi mawufuna ukuthi akunike $100 sokumele wena umtransfer ukheshe out umnike 170. So mina ngicabanga ukuthi licwebelihle lokuthi uhulumende amise. Sikumele sicacisele ukuthi ama cash in cash out kawaphambanisi inomama transaction esijalo ukwenza ukubhadala ngekho cash ama bill account. Ngokuthi lokhana kwakusebenza ukuthi uthumele umuntu imali ahambe ayekhe ayethatha ukheshe ini ngapha omunye ayethatha ngani yibo kade sebesi determine la ma rates koyikho ukukhongisa exchange rate yokutshintshana kwezimali bese kuphusha into okuthiwa ngama inflation iye phezulu abaningi akuba kasikusebenzisa ikho cash billing siphinde sisebenzise la ma swipe amakhadi nxa ikheshi singayitholanga. So mina kangiboni kuyinto esingakhala ngayo kakhulu. Ngicabanga ukuthi icebo elihle futhi uhulumende uphuzile ubhala ngoba abantu laba abathengisa imali bese besona besitshontshela imali ngakho.
Akusoze kuthinte ukubi abantu abaningi bona laba abakade bephila ngakho labakade bekusebenzisa.
Kakuthinti muntu ngoba la namhlanje lokho ngifanelise ukungena esitolo ngithenge nge-bill code. *151*2*2 ngifake ibhila code. Uhulumende wenze kuhle kakhulu ukuthi ababhane, kanti nxa ufuna ukuthumela umuntu imali kakubhanwanga kodwa imali yakhona iyalimithwa ukwenzela ukuthi abantu bangayenzi lokho kuthiwa yi-money laundering. Ngoba laba abantu be-cash in cash out bese besebenzisa ukuganga besenza i-money laundering bekuwafekthe laba ababhenayo, thina sibheni lutho ngoba vela sinamali. So thina lokho esiqhubeka sisebenzisa ilimithi yethu yona leyo esikwanisa ukuthenga ngayo evele ingagwani lutho ezitolo.
Kodwa abanye bathi ngabe uhulumende uyaguqula inhlelo zakhe zemali ukwenzela ukuthi umnotho uvuselelwe.
Mina kangikholelwa ekublameni ukuthi sibe sithi uhulumende lokhu uhulumende lokhu thina singenzi lutho. Okuzayenza ukuthi i-economy yethu ilume ngeyokuthi lathi njengezizalwane zeZimbabwe siyekele ukube sithenga imali, siyekele ukube sisenza izinto ezilobu gwelegwele, sithengisa sicindoda engangami imile street lithengisa imali kulokuthi ihambe eplazini iyezama ukulima amakhabishi iwathengisele eBotswana ukuze ilizwe lethu lithole i-foreign currency. So umlando wethu sonke akhona uhulumende yethu. Uhulumende ulomlando wokuthi enze amapholisi le mithetho ezayenza ukuthi sanelisenini ukuthi sisebenzeni sonke. Kodwa abaningi wethu sibhizi kakhulu nge-politics engasisi ndawo sifuna ukuthi sifake abantu ezikhundleni esisekele ukusebenza. Unless sitshintshe i-mindset yethu esiuthi uhulumende asenzele konke asuze siye ndawo.
Alo ke ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu uxoxe le ecingweni le Studio 7 eseHarare. Uhulumende sechothozele eMelika ngokwethula umlayo ovimba ukungena kwamadayimani agejwa edolobheni leMarange kulelo lizwe. Ugatsha olubona ngokungena kwempahla lokuvikelwa kwemingcele yeMelika leCustoms and Border Protection lwazise izolo ukuthi luthethe lelinyathelo ngoba lilobufakazi bokuthi abagebha amadayimani eMarange bezimele kumbe benza lokhu ngokubanjwa ngamandla i-forced labor ngesilungu. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi la ngamanga njalo balokudana ngenyathelo leli. Wengeze wathi akula muntu obanjwa ngamandla eZimbabwe ukuthi asebenze yiloba ngubani kumbe ngapi. Uhulumende weMelika uthathele amanyathelo afanayo amazwe athiyene yagoqela ele China, DRC, Brazil, leMalaysia. Inhlanganiso yeCenter for Natural Resources Governance yona esebenza lozulu weMarange kundaba zamadayimani layo ithi ayifakazi ayihlangane lezehlakalo zabantu ababanjwa ngamandla ukugebha lawa madayimana. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla salenhlanganiso uNkosazana Smiso Mlevu.
njenge-CNRG asikahlangani lakho ukuthi laba abagebha ama-diamonds babanjwa ngenkani ukuthi begebhe ama-diamonds lawa. Bazingenela ngokuthanda kwabo indlela yokuthi badinga ukuphila bona njengoba umumo welizwe unje eZimbabwe. So thina njenge-CNRG esingakutsho ukuthi akusiqiniso ukuthi babanjwa ngamandla ukuthi bagebhe amadayimana ama-artisanal miners. Okwethulwe nguhulumende we-America. It's unfortunate, but esingakutsho ukuthi sibakhuthaza ukuthi abacwayisise bathole okuliqiniso okwenzakala emarangi. Okwenzakala emarangi ukuthi abantu laba bengangena ku-diamond concession lapho okuyindawo ye-ZCDC bengabanzwa. Yikho lapho abahlukunyezwa khona. Bahlukunyezwa ngamagadi e-ZCDC, baphinde bahlukunyezwe ngamasotsha. So ama-cases akhona ngama-cases e-human rights violations. Ayikhona ukuthi babanjwa ngamandla ukuthi bagebhe idayimana.
Ngamanye amazwi Mlevu uthe okwenzakalayo yikwephulwa kwamalungelo abagebhayo nxa bethe babanjwa, hatshi ukubanjwa kwabo ngamandla ukuthi bagebhe.
Ye, kuliqiniso. Amalungelo abo ayephulwa ngoba esikhathini esiningi bebelunyiswa ngezinja. Kodwa kunyanga edlulileyo uSeptemba wonke asizange sithole iripoti yona eyodwa eyokuthi kulabantu abalunyiswe ngezinja. Bebesithi bengabanjwa, begebha amadayimana lawa, bethathwe besikanjiswe kwabezomthetho abadiploya khona ku-Diamond Concession eMarange.
Inyathelo leli ubona liphazamisa njani bona abaphila ngokugebha leli dayimana?
Lona-ke inyathelo leli angilaqinisi ukuthi bona libaphambanisa njani laba abagebha idayimana, ngoba kahle kahle kutho ukuthi bebeligebha idayimana leli okungekho emthethweni, balithengise okungekho emthethweni, okuvayoletha imithetho ye-Kimberley Process. IZimbabwe lilunga lenhlanganiso ye-Kimberley Process, and thina njenge-CNRG esikukhuthaza uhulumende ukuthi kabalungisise indaba yokugejwa kwamadayimana ngabantu laba abathiwa ngama-artisanal miners, ukwenzela ukuthi i-central government ikwanise ukuthi ibhenefite, kanye labo abantu bakwanise ukuthi babhenefite.
Lo-ke Nkosazana Simiso Mlevu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Center for Natural Resource Governance, ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Ake sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba etshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi le-newzimbabwe.com lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuya kwele Uganda ngeviki ezayo. UMnangagwa ubikwa eza kuba ngumhlonitshwa kumbuthano wokunanza ilanga likazibuse wele Uganda. Iphephandaba le-Chronicle lithi izisebenzi ze-commission ecubungula inkohlakalo iZAC zifundiswe ukusebenzisa izibhamu ngoba sezithola imbiko yokuzethusela ngabantu abangaziwayo. Umgcini sihlalo walikhomishini unkosikazi Lois Matanda Moyo uthi bathola imilayezelo ecingweni ebatshela ukuthi bangacubunguli abanye abantu ibethusela, yikho sebefundele ukusebenzisa imbhobho. Kwamanje ke silalele amazwi enu balaleli bethu be-Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani balaleli, linjani? Siyabonga kakhulu amazwi kamdala lo Muyaza kwalo ethi khona ukwethuselwa kwabantu lokuchochobala kwabantu kumele kupheliswe lapha elizweni. Singatsho ukuthi ukubonga kwethu sisho ukuthi uzokwenza lokho, sisho ukuthi hhayi, siyabonga ukuthi uyavuma njalo uyakubona ukuthi khona abantu bayethuselwa, njalo abantu bahlala baphilela evalweni. Hhayi, tsho ukuthi khona uzokwenza olunye ulutho, hhayi, siyakwazi sonke nje ukuthi akukhuluma vele ngaso sonke isikhathi kuyi-opposite. Yena oligaba avizele ukukhuluma okuhle okungenzakaliyo. Njengoba nje ngihlala ngitsho ukuthi uma ekhuluma esithi peace webe simpi, into yonke ayikhuluma vele ukuzizwisise kuhle, kumele kuyise esandleni sobunxele yikho uza kuzwisisa kahle. So okuqakathekileyo yikhonokho nje ukuthi hhayi, uvumile laye ukuthi abantu bahlalele evalweni njalo bayethuselwa. So lanxa ngazazama ukukhuza uyabe ngakhuzi uyabe seqale wakhuluma labakhe ukuthi hayi lingezwa ngikhuluma ngisiphi ngiyabe phonga babamba amehlo nje ungathi uyalungisa but bona bebevele bakwazi labo ukuthi ushona ngoba ungabona uzibone khonokho uma ekhuluma esithi uyakhuza noma esithi uyakhuza labo abantu bakhe besezububi more kutshengisa ukuthi vele into abayikhulumayo is always opposite.
Salibonani basakazi be-Studio 7 kanye lani balaleli. Thanda ukubonga ngithatha leli thuba ngikhuluma lami okusemoyeni wami. Ya lapha kule ndaba enzima lapho ukuthi ungatsho ukuthi i-RPZ iphambanisile yini kumbe yenze kuhle ngoba uhlelo lwe-EcoCash uhlelo oluhle kakhulu ekuhambiseni imali. Kodwa udubo kade selukhona ilolo lwama-percentage azeyitshajwa ngama-ajenti azezwisa ubuhlungu kakhulu. Kuna selishe imali yakho yena engayisebenzanga so kuthathwa ama 40% kuthathwa ama 50% angekho emthethweni so ucela ukuthi ngathi uRPZ nxa ukuthi senza lolu hlelo ibe lendlela enhle ezenza ukuthi uhlelo lolu qhubekele phambili njalo le mali icash idolakale balungisise le ndaba ye cash emabhenki lapha ibe khona ibe sembuya lapha umdala wethu lo ukhuluma amazwi amahle sibili kodwa ke uthuma ukukhuluma amazwi amahle nelamandla okulungisisa kodwa engalungisisi ukhala ngabantu abathengisa imali enkotwe kumaketi yensitha ayikho ensitha ngoba bathengisa fair fares treating beyiphethe ngezandla ikanye imixaka lemixaka kodwa emabhenki kuthiwa kakula mali kabalungisisa udaba lolu izinto ziqonde bawonga ukukhuluma ngomlomo kodwa bengalungisisi lutho. Ngiyabonga okhulumayo ngizophela ncube esilobela
asibona ngebizo ngeke ngiziqambe. But as we was a son, so yes, I have a terror of us. Did it have a yaya? And I got the very fun and impeded. I don't want to love. I wouldn't.
I Nani Vasagas, Studio 7, Ganylan Bala Lady Tanda Ubong and Tata Lady Tuba, Kuruma Lamoxemo in one. Ya lapha kule ndaba enzima lapho ukuthi ungatsho ukuthi iRPZ iphambanisile yini kumbe yenze kuhle ngoba uhlelo lwe-EcoCash uhlelo oluhle kakhulu ekuhambiseni imali kodwa udubo kade selukhona ilolo lwama-percentage azeyitshajwa ngama-ajenti azezwisa ubuhlungu kakhulu kugcina selishe imali yakho yena engayisebenzanga so kuthathwa ama 40% kuthathwa ama 50% angekho emthethweni. So ucela ukuthi ngathi uRPZ nxa ukuthi senza lolu hlelo ibe lendlela enhle ezenza ukuthi uhlelo lolu qhubekele phambili njalo le mali icash idolakale balungisise le ndaba ye cash emabhenki lapha ibe khona ibe sembuya lapha umdala wethu lo ukhuluma amazwi amahle sibili kodwa ke uthuma ukukhuluma amazwi amahle nelamandla okulungisisa kodwa engalungisisi ukhala ngabantu abathengisa imali enkotwe kumaketi yensitha ayikho ensitha ngoba bathengisa fair fares treating beyiphethe ngezandla ikanye imixaka lemixaka kodwa emabhenki kuthiwa kakula mali kabalungisisa udaba lolu izinto ziqonde bawonga ukukhuluma ngomlomo kodwa bengalungisisi lutho. Ngiyabonga okhulumayo ngizophela ncube esilobela.
Lenjani lonke, lenjani lonke bantu be-Studio 7, hayi thina siyaphila. Sazi khona ngapha e-America ukuthi lidlane ukubabayo. Thina ngapha sidla iingqeqo zomlomo eZimbabwe. Kulukhuni kuleli lizwe. Ukukhuluma ngomnankagwa leyo bekhuluma esithi namhlanje ukhuluma into eziqakathekile. Ah, kula nto eqakathekileyo yokukhuluma eZimbabwe. Ukukhulumana into oyaziyo vele kunelayivini. Uvala into eziningi khona phethini uyaphumelelisa kusiya phambili kunyela lutho alwenzayo. Kazi lutho phela lo muntu lo impumputo yokugcina lo ucigo sibili xoxo xoxo sibili yazi ixoxo malisela amanzi lebe libhayiza lingazi lapho eliya khona nguye nalo. Ngiyabonga abantu be-Studio 7.
Hayi lathi sibongile ngabalaleli bethu ke labo kade besithumele imizwa yabo kunombolo zethu ze-WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli lisithumele imizwa yenu emfitshane lingadlulisi i-2 minutes. Siyabonga. Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump uthi ukufuna kwenziwa ngamalunga edale le The House amaDemocrats ukuthi asuswe ngomthetho impeachment kufana lokumhluthunela umbuso ikhu ngesilungu. UTrump utsho lokhu udaba lokumcubungula solufike kusibanga esikude, iziphathamandla zakhe sezibizwa lidale ukuthi ziyokupha ubufakazi ngezikwazi ngokwenzakalayo okungenza uTrump asuswe esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele uMnumzana Dan Moyo esezalane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika njalo eyisiphathamandla sebandla leMDCT.
UTrump kumele understand ukuthi ukuba ngupresident does not mean ukuthi uba above umthetho. I-America is a country elandela umthetho, and umthetho uthi akekho umuntu above umthetho. UTrump bam-impeacher ngoba u-abuse i-office yakhe, wazama ukuyisebenzisa i-office yakhe ukuthi athole uncedo from i-foreign country ukuthi ba-investigate omunye ozokhompyutha laye next year ngo-2020. Umthetho weAmerica awukuvumeli konke khona lokho. So because of that, that's why amademocrati is instituted inquiry ye-impeachment. So yena ukuthi athi yikhu, angiboni ukuthi uya-understand ukuthi ikhu isebenza kanjani versus umthetho, i-rule of law.
Kodwa siyabona ukubana kule nkokheli yebandla lama-Republicans elokhu imsekela lamanye amalunga amaningi awebandla lakhe. Ubona ungani kungakusitshoni lokho?
Well, yinkinga ekhona ngoba ukuthi impeachment isebenze kumele kube labantu abaningi abayisekelayo, both from ama-Republican lama-Democrat, especially ku-Senate. And siyazi ukuthi abantu baka-Trump for isikhathi esiningi, ama-Republican they would rather badlale i-partisan politics than ukuthi balandele umthetho. So akumangalisi ukuthi okwamanje ama-leaders abo azoma lo-Trump. Kodwa I think ngokuya kwesikhathi ma udaba lolu luvezeka, especially ama-investigation ayenziwa ngamalunga e-Congress, ama-committee athiyeneyo e-Congress, kuzocaca sobala. And I think ikakhulu ma umphakathi jikelele usuqala lawo ukubona ukuthi cha kule ndaba ekhona la ngo-Trump, and ama-Republican amaningi especially afesana lama-election next year, sizoqala ukuwabona lawo esetshintsha ithone ma kuyukuthi umphakathi jikelele usuqala ukubona ukuthi udaba lolu lu-serious kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika njalo eyisiphathamandla sebandla leMDCT. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Usomlomo wedale lephalamende uMnumzana Jacob Mudenda uthi amalunga edale lephalamende awe-MDC aphume edale izolo kukhuluma uMongameli Mnangagwa azajeziswa ngokungabhadalwa imali okwenyanga ezinhlanu ezilandelayo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe singadibana njalo ntambama ngo 7:30 igama ngo Chris Gande.